abalandeli bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bazatshengisela emigwaqweni namuhla bekhuluma ngokuhlupheka kwabantu kwele-Zimbabwe. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Jacob Mafume uthi kumele abatshengiselayo benze lokhu ngokuthula njalo bagqoke izembatho ezimhlophe kumbe izembatho zamabandla okholo lwesiKristu. UMafume uthi abantu abaningi sebesehluleka ukuziphilisa kulandela ukhetho olwenziwa ngontulikazi lonyaka lapho kwanqoba khona ibandla le-ZANU-PF lomongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi kabesabi ukudutshulwa ngabezomvikela njengalokhu kwenzakala eHarare ngoNcwabakazi okwafa khona abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi badutshulwa libutho. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele lomlandeli webandla le-MDC umnumzana Thande Mlilo.
Namhla phela ngithi abantu bayatshengisela ukuthi lokhu okwenzeka ngokhetho abantu batho ukuthi into lazeke azange ihambe kuhle nangolohulumende lo into ezinye izinto azenzayo khathesi bathe abantu nxa bekhuluma bathi bona zibulala bona ababantu abayibo kuthiwa abahlupheka laba bevele belungile bezenzele into zabo belemali zabo nabantu kaza nalokhu bedubeke yikho abantu bevele bayainjestithini bayatshengisela ukuthi hhayi into le kasiyifuni into le ngesikhiwa bathi this is our right ukuthi sitshela uhulumende ukuthi kulento esingazifuniyo kanti kubhaliwe kuyena le ilokhu ugwalo olukhulu oluyilo esikuzwa ngalo ukuthi siza nxa kulento esidubayo siza kuya phandle siyokutshela wonke umuntu lo mkhokheli welizwe ukuthi lokhu asikufuni.
Ngabe sikhangela baba Mlilo kunceda ngani khonokho njengoba uMnangagwa esithi hayi uyazama ukuthi alungise okuhlupha elizweni?
Hayi phela kabanti asikho ukuthi sithi njengoba thina nxa sisiya khona ngaluza njintshize izinto umele akwazi ukuthi kulento esingazifuniyo umuntu okhokhela uyalalela abantu abakhokhelayo. Ngakho-ke njengoba singekho ukuthi sizagqogqodela kuyona le ndawo kuthiwa kusestate or sithi baba Mnangagwa ngabe wenza into ezinje sizamtshengisa phela ngokuyela okhuze phandle estritini ukuthi hayi lokho okunje kasikufuni azizwele ngendlela zabo ukuthi kulabantu abakhona ababuyela apha eHarare bathi bona hayi injeo kasiyifuni.
Kodwa-ke singathi kuyanceda yini kumbe akuncede ukwenza khona?
Hayi mina angikuboni ukuthi abantu abalalela angikuboni angikhulumi kuyanceda ulutho oluzakwenzeka kodwa phela bamele akwazi ukuthi hayi sizwile ukuthi kulabantu abathe.
Kule mibiko ethi abatsha bebandla le-ZANU-PF labo bathi bazatshengisela emigwaqweni eHarare ngesikhathi esifanayo okulakho ukuthi kudale ukuxabana kwababalandeli bamabandla la. Umnumzana Belief Gawule okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi ibandla le-MDC lenza okungalunganga.
Ngibona nje into efuna ukuphambanisa ukuthula okukhona elizweni lokuphambanisa abantu ukuthi babone angani lento engahambi kuhle ngoba bona bajahile ukuthi ngabe bathi into le ibakibo ngabe yibo bayithethe into yombuso le ebasithuma ethethweni akuyena nto isikhathi asikathini izinto zonke zisenziwe umsebenzi yomthini enziwe kodwa-ke bona sebegidimela ukuthi bangene emgwaqweni bethi lokhu nalokhu kanti kuzasetshenzwa njani nxa kuzakusenziwa njalo abantu bazathi bona nxa abantu bekuthi basungula inhlelo zokusebenza baphikisane lakhonokho beqatshile ngomva kokhetho bethi bethi bona hhayi badinga ukusetela ukuthi 2% liyana yalokho yalokho ngamanga soqiniso la bale njonga yobayijonile kodwa hhayi futhi bathe ukuthi ukusikisela kuphela emuva ilizwe thina abantu bakhangela ukuthi ilizwe liye phambili kodwa laba abantu badinga nje ukuthi kube lo msindo langani into ezilingazenezo international community zikhangela amazwe amanye ezikhangela ukuthi ezibadwa ngabona kuleabo ba-tracta i-attention yabantu abangaphandle abantu ababona ukuthi into kulento ezingahambi ukuhle ezimbabwe kodwa khonokho nyabaloza ukuthi hhayi bazela ukuthole lokho fixi akukho lokho
ye kodwa siyabona ukuthi balelungelo phela lokutshengisela isisekelo sombuso welizwe siyakubeka sobala khonokho akunjalo
kuliqiniso futhi kakhulu kithi ilungelo labo lelo liyukuthi likhona sinkuhlekelo sombuso elihle kakhulu elibekiweyo ukuthi umuntu katshengisele ekhululekile kodwa-ke okwakathithi kutshengisela lokhu ngubona kulokunye okucatshileyo okunjengokuthi alukakwenziwa libandla elithile ngaba kuthi abantu bathi bona siyatshengisela ngalokhu siyatshengisela noma yi-2% behlangene bonke ngithilaezamtiyeti laba bevunyele ukuthi batshengisele ukuthibatshengisele bengavumelani lo mthetho othile betshengisele bengenani kwakhwela kodwa lokhu yikuthi kule yinye i-agenda eqatshileyo
i-agenda yakhona kuyini
balokhu bekhonona ngendlela yokuthi bathi bona ukhetho lwajonge ukhetho lubelungakhululekanga.
Umnumzana Bhelisi Gawule ukudalela Central Committee kubandla leZANU-PF. Sixoxela ekobulawayo.